Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini lezeIsrael neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Sinengxoxo lomculi wehouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya eGoli. Zonke lezi ndaba lezi phathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Ulandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuzo, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe. Ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani? Njengobani sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqunquta amaPalestine laphana. Nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sisithi thina bazokwenzani? Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobe lokhu iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenze njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yi-America. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele etshatshalazini akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzaziphatha njani?
Sincubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe. Akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezeziqhubekayo eUkraine, eIsrael neHamas, Ukraine neRussia iningi kakhulu, okuyukuthi emntwini onjengoDonald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa kuthiwa umnotho weAmerica uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yaseUkraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni. Kodwa asika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani. Yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zinto eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani, azicede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, okhuluma ezimele, obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Ye, nxa sikhuluma ngeartificial intelligence sikhuluma ngokuthi imtshina loba ama computer ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina leyi ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli, zisebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo ikhule besiyibona khona isebenza kakhulu. Lamanye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot, okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically ungazange waphendula muntu. Konke lokhu kena kusebenzisa inhlakanipho ethiwa i-artificial intelligence. So ngathi nje ngamafitshane, xa sima i-artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa inisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kuhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe. Lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amakampani ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokhu besazama ukuyamukela, abangabekemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence, okunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo ChatGPT, ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye i-tool esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha, ngoba uzonenzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane. Iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hhayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi sekuyisikhathi sokuvuna. Iyayinelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi, konke lokhu siyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokhu ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokhu kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abe le-AI ukuthi sebenzise ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke kuhamba kuhle, akula zibungwana ezingabe zikhathaza ama crops ayinza ukupha example weyomzeyiliso we application ethiwa iHurutsa AI. IHurutsa AI yenziwa yicompany yaseZimbabwe khona la ethiwa iHurutsa AI, layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Ngusigaba sabatsha namhlanje besixoxa loMnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo noTaba Kancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe
amasiko. Kuza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lamhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabene nisemathoren south. Lo mama ongukansela umama uMatilda Dube. Nkosikazi Dube, siyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga babathi.
Yes, siyabonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyakwazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini Nkosikazi Dube khonokho?
Iwoya ngicela ukuthi katiwa umama wayezele kuseli baba. Kesi amasiko lokho sihlala kancane kancane sokuyamatafula la kudlula uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo ubaba sesini kaya wawuchaya idele sibili phansi idele lichaye kanshe umama ngibhukela ubaba kuvele kuwumthetho wesintwini.
Ye khathesi kwehlulani abasakho uyenelisa ukugoqa yini?
Ye abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo kodwa omunye efiki yayezalani kanje I want to have a little bit of a lokwabazana uvele asiyenzele eli nancane umuntu engiyibonayo babaduke sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangayisiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokumali kwazana uhamba ngekhanda ekhaya a leseliyaziingaasazele
ikhanda vele zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithi sakhona sisukela khona lemuva angiyange ibe owawuvele lifihle ekhanda kuyini ekuqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe ngatshengise lithi zazanayambona ukuthi atethi abaselandaba abantwana lokho ngikile amasiko lokho ekucinga babadeli lokho ekucinge ebaleli uyabona umntwana kwesinye isikhathi ethole egumeni umntwana njengomfana edinga ikhethe phakathi kwabadala into yakuthi asemasiko ethu la bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekane uthi gqo a isinti kasingumhleke ukuthi badala ngane begcwele ekhithini lilali phandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana intayekeyilezi ukuthi bekwenzeka umntwana okusaphilayo bazamhawuli abantu yathi heyi umntanami wayathatha kwezibani ube mbeko lapha nekhaya omuzi omunye vele awuba mbeko xa ukhangele la uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa ke nxa umuntu onlayiweyo unomuntu and bekona okuhlanga nokokuthi thina sasi sithi ngasiphuma
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Namhlanje silomfundisi useNisfanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusizwa. Ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo. Sizabala kuMateyu chapter ka 6 verse ka 5. Lalapho ikhuleka ingabe njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe sebe wamkele umvuzo wakho. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis ukuba uNkulunkulu ngakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lomuntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana naye uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wawo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzeleli ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza kutshengisela into okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube wazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebe wamukela umvuzo wakho. Kodwa wasesithi kibo, linathandazana ensitha ukuze liziwe uBaba wena osezulwini alizwe alinike umvuzo. So kutsho ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwanga uNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu melela ukuba awuphendule lowo mthandazo. Kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula, baphonga ukuthandaza nje ukuthi amana ngedluliswe umsebenzi. Kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu osowafa kudala, labo lokhu balomthandazo lwami. Kanti uNkulunkulu ufuna into evela enhliziyweni yakho, eyiyo into ekuhluphayo, uyayifunayo ayifuna kuwe ungabi ngumzenzi sodambala intandazo emide kuzenzwe umuntu wonke hayi uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule ngakho kathi sisiqalisa lomnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza siyazama ukuthi sithandaze nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona thandaza ulokholo umthandazo uyaphendulwa nguJesu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni sibongile baba ilizwi lakho elilamandla siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo kuba namhlanje kusihlwa baba uzokuvula amehlo abo bethi nxa bevula imlomo bethandaza kuwe bekwanise benelise njalo uNkulunkulu phendule imithandazo yonke ngegama likaJesu yathandaza amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo. Namhlanje silengxoxo lomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo asizweni exoxalo ezwachisa Samantha weStudio 7.
Iningi limazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kubhoso yena kawazalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa empilo hospitali ngakhulela emzilikazi isaphapha ngadlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi eside nasengiphonyothwa to the first team lapho engiphonyothwa futhi engadlala khona engadlala labo uDouglas Mloyi uMadinda uWilado Hambu ngiqamba nje abalutshwane.
Empilweni yakhe uPeter Nkomo kadlalelanga amaqembu amanene umntwana weBhozo nje
akula enye itimu engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders. Sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu oZifa Cup, Rosemary Shield, BT Rose Valley, iChibuku ukuqamba nje ezimbalwa. Igame ingeke ingayikhohlwa igoma yiya esadlala layo eBarberville Stadium igame engasoze ngiyikhohlwe sidla funothi kugcwele kakhulu eBarberville.
Abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula iningi labo lithatha ezidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo bagcine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile okusolo umlayezo kubo bonke abadlali.
Imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le-focus and ukuzinikela kugemu yebhora. Lokunye futhi ungani kube kukhathaza nje abafana bona laba ukunatha bekuyekele ukunatha. Thina sasinganathi utshwala sasidlala igame ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola. Nasetraining yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elalibalithanda.
Uthe esethethe umhlalaphansi u-Oxo uke wasebenza eqeqesha kubhoso iplatinum lamanye amaqembu amancane. Pho manje wenzani empilweni Nkomo?
Kathesi ngidinga umsebenzi ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC eku-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikamera mwenza Jesus Bani.
Mwajaka kitanza majelete
si
sigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele goal endaweni yasegibslute okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko se-album sithi ziyabuya egoal ma ungenamali kunzima bakwethu ma ungasebenzi naniyazi egoal uphinde ube yisport okuhle kahle uma ungasebenzi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu ngamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu kuWhatsApp nakuma calls. Ngiyamcela ke bakwethu nyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako bogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu ihambe bakwethu. Ngicela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvele ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngitazama chelete ngizobuya mwajaka ngitazama machakura. Tolele my dad, tolele mtawetu, sasa mani.
umculo we-house oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.